olamukela ku Studio 7 mhla ka 16 kaMfumfu 2023 ngoTabo Kancube endabeni zethu lamhlanje
indaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Efilazo namhlanje
andzane zombusazwe elilabameli ePhalamende ngokufuna kwalo ngingacabanga ukukhipha abameli bayo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi esithi akuladula usekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela ePhalamende.
Kusobala ukuba lokhu okwenzakala umalunga ethu ePhalamende kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela ePhalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela ePhalamende esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla somphathi ntambo kahulumende obona ngamazwi omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodlo ze-Afrika kwele Zimbabwe. Asizweni umnumzana Muriwa echasisa,
where political party in opposition and represented in parliament of its
andla lezombusazwe elilabameli ePhalamende ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli bayo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi esithi akuladula usekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi ungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Muriwa uphinde wathi ukhetho solwedlule kuleli njalo akusoze kube lohulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sowakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli be-Afrika kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Musson uthi abakhathazekileyo kabaye emthethwandaba.
They should look at what he's provided for in the laws of this country and they follow them to sort out issues.
Kumele bakhangele okukusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge okuhluphayo kwele Zimbabwe kumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayile ePhalamende kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu othi unginobhala jikelele webandla leCCC.
In fact, this is not a TCC matter. It is ZANU-PF attack and assault.
Akulani leCCC lokho. YiZANU-PF eyenza lokho. Kusobala ukuba lokhu okwenzakala umalunga ethu ePhalamende kwenziwa yiZANU-PF.
Umnumzana Chamisa uphinde wathi kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanjengomnumzana Geoff Callaghan okuthiwa watsho kuzela udlakela.
Silazo izibotshwa ababotshelwa ezombusazwe uGeoff Callaghan, uNgari Vume labe-MRP kumele bakhululwe.
Uncome owenziwe inhlanganiso ye-Southern African Development Committee SADC ethi kumele kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe.
The principle and approach of having African solutions to African problems.
Kumele kube kutshengisa ukuba indubo ze-Afrika ziqedwe ngabantu be-Afrika. okwathiwa ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu.
Akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoncwabakazi ethi alenziwanga ngemfanelo ingcishi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute. Umnumzana Bekuzela Khumbo uthi i-CCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana nalolu abalalo lokuxoshwa kwamalunga alo.
Confusion esiyibona ku-TBC kulokho berikholana eParliament ikureflecta on i-problem esiyasikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku-state of nature lapho kungela mthetho khona umuntu wenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenziwa ngubani, amandla awurikholwa asezandleni zikabani. Kumele kube ne-constitution, kube nama-structures from national up to village level esiwazi ukuthi bareporta kubani, olamandla awurikholwa abantu ngubani. Kungabe njalo ama-courts eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo eprotecte abantu aba-electwe ngamaZimbabwe.
EleZimbabwe laqhuba ukhetho ngoncwabakazi lonyaka olwachothozwa yi-SADC, European Union kanye le-African Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla leCitizens Coalition for Change vathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UChabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudale lePhalamende. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawasoze ayesebenza ePhalamende lakukhansili emele izigaba zabo kuze kuyefika umhlaka 25 imfumfu. Axothoza isinqumo esenziwa nguChabangu esokuxothisa kwabanye babo. Umnumzana Prince Dube oyebandla leTBC omele isigaba seNtumba leNjube edale lePhalamende ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Sela ukubana libekezele, libe lothando, libe ndawonye sibambaneni, angisoze ngalichiya eNtumba leNjube. Ube constituency njengomuntu elangikhethayo ngizabe ngilani. Lokhu nje esikwenzileyo kathesi kumbe esikwenzayo okwe disengagement ukuzama nje ukusenda i-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma constituencies. Sizama nje ukusenda i-protest message.
Umsekeli kaMeya uKhansela Donaldson Mabuto uward 9 ngomunye wabaxothwe nguChabangu uthi bangena kuZulu hathi emahofisini ekhansili.
Thina sizabe sisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eChempopo senior citizens lama-key stakeholders ethu. Ukhansela wenye ukhona nikhona ehofisini yami kathesi ngiseva linama-residence kaward 9 Mpopoma. Loko kukhulunywa kwabo baba uChabangu lokho hhayi bayaphupha, sizobona ukuthi kuyozala nkomoni.
UChabangu uthi uzajeza wonke amalunga aleli bandla angaxothwanga enyekela ukuya ePhalamende lakumakhansili.
Kasikwazi lokhu ukuthi kulabantu abazadisingeja. Thina sazi ukuthi ama-members of parliament baku-suspension, bengaqeda i-suspension yabo bazahamba emsebenzini bayekwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Kodwa nxa kuyukuthi babe sebethethe khonokho okuthiwa yi-disengagement, izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqwetha ebandla le-TBC asebhalele uChabangu empophisa ngesenzo sakhe sokuloba incwadi yokuxothisa amalunga aleli bandla ePhalamende lakumakhansili. UChabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayereceiver ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TBC. Kasikwazi ke ukuthi bawathethe njani lawa ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. Umnumzana Menzimpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edale lePhalamende labo bengaxothwa bengakhalala ukuya ePhalamende okwesikhathi esithize.
Umember of Parliament loses his position as member of parliament nxa engalova parliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo ka speaker or president of the senate. I 21 days ezikhunywa ngazo lapha bakhuluma ama days lapho i parliament iyabihlezi khona isenza umsebenzi weparliament.
Ubele ungazwanani emhlanganweni waleli bandla ukuthi ayi-caucus meeting izolo amanye amalunga esola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumeni saleli bandla uPromise Mkhwananzi ubengadobi umakhala ekhukhwini wakhe. Ngingu-Ezra Jesus Banda weStudio 7 koBulawayo.
Umongameli wakele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuzanye sikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezina sebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ukudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yassin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership kule umhlaba yabona like mina ngazalelwa ngakhulela egwebo ngaba nendlu lapho. So mina uma ngihlala kule ndlu if ngithatha umqashi or iloja or umuntu wenze i-rent ngithi ungahlala kule home ungangeni e-sitting room ungangeni kuphi ungisebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo but umqashi lo this iloja or i-tenant ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu sengifuna ukuthi wena usuke kule ndlu le uyohlala somewhere sekuba neproblem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe indlu yakhe but lo umqashi lo sekazibonana ma-right to the extent ukuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo abantu banemali abantu bana amandla ufana nabo-America ufana nabo-Britain because mina mangibhekile lecala lele sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa not ukuthi ama-Jews abekho-right no bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu kune-statement bayikhuluma before 1947 bathi the land without people for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyiwa phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi i-UN i-play i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay sibe ne-agreement past years asilandeleni le agreement then sibone ukuthi abantu basePalestine ePalestine kunenkinga le-Hamas idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba ne isikhalo bangene ku-Israel yabona. So masiqaleni lapho ukuthi i-two-state solution leyo even if it's not 100% kubo abantu basePalestine asiqaleni lapho kube ne-peace kukhulume lapho then ama-rights ukuthi ubani une-right leyo nayo le-right kuzokhuluma later but khona manje every day abantwana bayashona abantwana bayababulala so angeke sicubeke kanjalo.
Lo ngu-Sheikh Laja Yassin owenhlanganiso yeMakomborero Insikelelo Trust obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Mayeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things are happening like that, even though it's regrettable that it's the innocent who suffer most during conflict, there has to be a deterrent that is to be established. If me, I will have to think about this. It will be my own people. I will have to think of the
abantu be Israel, babes Pirela in Piloyabo, Vasha Selo Abelibele, njalo izinto zingenzakala njalo kufanele bazivikele ukuhlasela okunje kungenzakala kimi into engiqala ukuyicabanga ikuvikeleka kwemuli yami ikakhulu sibona ukuthi iIsrael ayisiyo eyaqala limpi kodwa yaqalwa ikuhlasela kweHamas kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici kodwa ngibona sengathi iIsrael ilelungelo lokuthi izivikele naloba abantu bekhangelane lodubo eGaza ngikubona kufanele ukuthi iIsrael izivikele njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yiIran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo eleIsrael ngenxa yalokhu kunzima ukuthi kukhulu niswane kube lokuthula ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is about to your destruction. There is no negotiating with such an enemy.
Lo ngumnumzana Modrek Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa le Studio 7 eseHarare. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumdeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wehluleke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abafikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngolwezi. Zulu ukhuthazwa ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emathasini amaphilisi nomnumzana Shimon Chakawa okhuthela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakawa uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacies bathembekile ngakho-ke kumele uZulu alandele abakulekayo emakhasini amaphilisi hatshi ukuwanatha santando.
Discovering formulation, the down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
UDokotela Joyce Samba ofundisa eUniversity of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engathiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Titi Tareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi alama-opioids ikakhulu ayingozi uma enathwa okungahlelekanga. UDokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso elisana lezidakamizwa eRua Inner City uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benambe isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengagcini bengena-ke engozini lukhona ukuthiwa yi-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo enikiweyo kutsho ukuthi ukhangele kwakhangela kwabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutsho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezo zinto engiziqambileyo, age, weight.
UDewa uthi ama-pharmacist anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulali nokumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuzilinganiso sokungamathumi abile khulumi 20% basebenzisa amaphilisi athiyeneyo ngendlela engaqodanga ngimele isithu 7 yarare nezimaphilisi ntambi.
Sesifikile isikhathi sokulima kweleZimbabwe, abanye bekhala ngokuselakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulu zakambekele siyakwazi vele kuyathisa nebezulu khona vele kuthisa sithiyane lo mumbu kancane alesina umuntu enamanzi wakhe engaizigeko engathelezile. Yes, kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu sihlanyele esithi esilungu ngama-traditional grains unyawuthi wethu ibele lethu ilokula ama-varieties amaningi ama-open varieties ngalani ayamilana nelanga elikhona. Uyakukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna kwalokho okuncane. Akuthi-ke sesitsheliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane. Uthi nxa usolihlangenele khonokho indlozo lezo ezilelana lelanga, sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani nobukhona, sivale ngamahlabi ethi lawo amahlamvu, siyebuthi amahlamvu sivale lokho esithi yimanje. Sivele ukuthi lelele izulu elincane elikhona sikwazi ukuthi ubumanzi bakhona buzahlala bukhona for an elongated time, say for 2-3 months, you know, kube njalo. Sikhave simakhe futhi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokho baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyele inyawothi lokunye, kodwa siyakwazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bakuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngombuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu abathanda ukudla inyawothi, abathanda ukudla amabile esidisogama. Kodwa kulime nxa usendaweni ewomileyo, ukulimelani uzathatha-ke uyefaka e-GMB, uzathatha-ke na i-GMB iphuza ukubhadala ngoba vele uyimtrayile. Kulekhampani le yakobulawa etshwala le ingwevu iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyabhela itshwala, thatha imali yakhona besithengisile uyethenga impuphu yakho eyomile kulokuthi ulambe usole umumbolini leyo usole le mali. So you rather plant in ama-traditional grains uwathengise. Yingi lami ngiyawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo emfuye ngayo iinkukhu zami ezonakhazi. Uyabona? So bakhona abalimi abafuna iinkukhu abayafuna amabili weza bushile imakethi yakhona leyo, futhi ngingawuthela imali yakhona leyo usungayathenga-ke impuphu yakho yami eyomile lelo ngapha emandeleni lapho onganikome khona. Sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zethu ezincane, ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, omvundla bana ezincane. Why ezincane? Ngoba lazo ziyamilana lelanga, ziyamilana lokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimisi abakhona esigabeni sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okohlezi onganiluphezulu khona kokuqakathekile. Ngisathi njalo futhi ezinye indima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla ngembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabathile ukuthi khona ihlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zakho. Khonokho kuyancedisa ukuthi nxa ukudla oku-natural sokuphile ngale unakho kuthatha khonokho okulimileyo ukuchole kumbe ukuchola kumbe ukugaya kumezani kumbe ukugamugamula usungafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kwisigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani. Igama nguJosephine Siziba, okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikobulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela okuqala uPrudence Mkhwebu, kubuyumba lense mkwevu sokusizithile themba mkwevu uzumuzwe ethu mkwevu ngithanda kubazingelela kakhulu ngithanda kubazingelela kakhulu ngizingelele lezihloko zami ngezindawo ngezindawo ngizingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa unaphilelani ngizolingelela usisa wami omncane ohlala kobulawayo enkulumane kwesesibile igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nginakhuluza ngilingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa ngulunga into esendingelela lani bafakazi
Sanibonani kustudio 7 igama lami nginobuhle ngwenya odume ngelikamasithela ngiyabingelela abazali bami ebhinga ukhulungwenya logogo kamhlengi ngibingelele abafowethu ubeke ududu utwa umboni umelu nocina thunjana ulubelihle bese ngibingelela izingane zami unobukhosi londodana usisa uthando ubheki usilethemba banengi bona nkosi yami nonkosi nosiya lomelo kuhle losimisimi losindiso ufarayi mama farayi ngiyabonga kakhulu ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu
kustudio 70 njani balaleli hayi ubudisayo nje ngunube umfana kagogo obudise lapha e-South Africa ake ngisathanda ukubulisa i-olet dami kwele ngisuza leo esidahala hayi iphi impila yephambili khona ngapho
salubonani balifakazi bakastudio 7 elisethulela inhlelo zethu mina igama lami ngubheki wothoni bafakazi bakastudio 7 siyajabula inhlelo zenu elisethela zona okuhlala mina South Africa eJohannesburg ekhaya mbuye entaba zindula ngibingelela umamncane wami ose-UK njaye linjani lonke khona ngapho ngibingelele bonke abatsha abaseZimbabwe labase-Afrika bonke ngibiyaso kubambaneni senzeni into ezinhle siphakamise Southern Africa ngiyabonga
bonani salubonani kustudio 7 balaleli nengikhulumayo nguGayton Sibanda wamatopo endarinto senjelele wayitonda kanakubingelela izihlobo zami zonke zisemazweni
sanibonani emsakazweni ngiyaphila kodwa nonke hayi mina ngiyaphila ngiyaphila mpela kakhulu okhulumayo ngusolomon mkhokheli ndlovu masiza ngokuzalwa ngisekhezi konyongola komqabuko St. Joseph Mission isikole engifunde kuso bengisathanda nami ukuthi ngibingelele wonke abangaziyo ikakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu iy'ngane zami sibabongeni Masiza Ndlovu uzothi awande Masiza Ndlovu uzothi usiyanda Masiza Ndlovu osebulawayo laba abanye balapha eGoli sibabongeni awande bakhona la eGoli ngithande futhi ukuthi ngibulise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu nje ngibabulisa bonke ngiyabathanda bonke Mathia Njini ngiyamthanda unkosikazi wami ngithanda izitayela zonke nami ngithi ngizizwe ngithanda ngendlela eright
siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayo zenu Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kwele Zimbabwe. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ePhalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.